So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani imthwakazo omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 5 Mabasa 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaxokozela kubandla lezanu PF amalunga efuna ukuncintisa kukhetho kwezinye izigaba besiba ngamakhulu amathathu befuna isikhundla sinye.
Nalo kusezakala ebandleleli lo dutshi ukuthi lilabalandeli abathize abangenza ukuthi mhlawumbe lithole ukuphumelela ekhethweni.
Abesifazane abavela kumabandla atshiyeneyo babuthana kobulawayo betshengisa ukusekelo unkosazana Thokozani Khuphe.
Nxa thina esintwini uzondile ungumama egumeni laphana umuntu efuna ukulethela ubukhwenyana ongamfuniyo uyanqunula, yiko ukutshengisa kwethu njengabomama. Sizanqunula ukuthi unqunula kwethu kuyabe kudifferent. Nizona sisiyavota simile kuma-cue siyabe singagqokanga amapenti ukuthi sizitshengisele thina njengabomama ukuthi sizondile.
Iy'ngcwethi zokulima lenhlanyelo zikhuthaza ukusetshenziswa kwenhlanyelo yalezi nsuku kulandela ukuguquka komkhathi.
So abacubungile sebebuyele enhlanyelo ezijeneyo eziphosa zihambelane lomkhathi andizo esimele sizisebenzise.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuyaxokozela kubandla lezanu PF amakhulu amalunga efuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende. Abanye asebele minyaka besedalele ephalamende abafana lomnumzana Obet Mpofu bathi ngabasoze bancintise lo umnyaka. Esigabeni seMathebeleland North kulabafika amakhulu amathathu abafuna ukuncintisa kulesi sigaba esilezihlalo ezintathu kuphela. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo yena uzancintisa isikhundla sokuba ngusenetha weMberengwa. Umsekeli kamgcinisihlalo wezifa umnumzana Omega Sibanda ufuna ukuncintisa isikhundla sesigaba seVungu eLower Gqweru. Kuthi umgcinisihlalo wenhlanganiso efanayo umnumzana Philip Jiyangwa udinga ukuncintisa esigabeni seZwimba South. Esigabeni senyanga South umnumzana Supermandi Wanzira usezancintisa kulesi sigaba kulandela ukusuka komunye kade efuna ukuncintisa sikhundla sinye. Esinye isinqumo sokuncintisa kuZanu PF sithi sona kumele kube lo wesifazane oyedwa oleminyaka ephansi kwamachumi amathathu lanhlanu ngasigaba sinye. Izigaba zonke zelizwe ziyaxokozela ngabafuna ukuncintisa. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Nkululeko Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubuningi babantu abafuna ukuncintisa lobu kungaba kutshengisana.
Ngibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi umuntu wonke ozithatha yena azenze umkhokheli kwezombusazwe kusafanele azinokamakhwapha ngoba phela kutshengisa ukuthi akusela muntu othemba omunye, wonke umuntu usedinga ukuba ngumkhokheli kumbe ukuba ngukhansila. Bonani khona kokunzima. Kodwa okunye kungabe kusegcikeni ukuthi nxa lokhu kusezakala ebandleleli lo dutshi ukuthi lilabalandeli abathize abangenza ukuthi mhlawumbe lithole ukuphumelela ekhethweni.
Abadinga ukuba ngumongameli-ke ubona njani? Sibona labo kuthiwa amabandla akhona ayedlula ikhulu i-100, kungakusitshoni lo?
Lokhu kutshengisa ukuthi ezombusazwe elizweni lethu sezimi kubi kakhulu ngesibanga sokuthi wonke umuntu usebona okuqakathekileyo kufanele yikuthi abe ngumkhokheli akhokhele ilizwe. Akula ongabe safuna ukusebenzela ngaphansi, njalo kungabe kutshengisa ukuthi abantu abaningi babona ukuba umkhokheli welizwe kusenza umuntu abe lempilo engcono kumbe kuwodwa umsebenzi ongathandeka. Kutsho ukuthi yonke imisebenzi engaphansi efanele ibe incedisa umkhokheli welizwe ayisiyo msebenzi abantu abacabanga ukuthi ingabenzela kuhle. ngabe kutshengisa njalo ukuthi elizwe laseZimbabwe singabe sesilodubo olukhulu kakhulu olokuthi akasekho ofuna ukukhokhelwa, wonke umuntu sokufuna ukuba umkhokheli. Khonokho kuyinto embi kakhulu ngoba abakhokheli bafanele benziwe ngabantu abakwazi ukukhokhelwa.
Siyabona njalo ukubana bakhona abasakhulayo ababumbe ixuku labo elithiwa yona iPovo, abafuna ukuba ngokhansila bengangenanga emabandleni avele akhona, abafana lo mfundisi uIvan Mawarire. Kungakutshengisani lokho ukuthi kabathembi yini amabandla lawo akhona?
Kutshengisa ukuthi ubukhokheli okade bukhona elizweni bebubi kakhulu, okuthi abantu ngabasabuthembi. Njalo kubuya kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso welizwe esasuka sakha lokho kuthiwa ngamandla amabandla, kube umbuso wamabandla ezombusazwe ongasombuso kwephalamende kumbe umbuso kazijikelele, wenza ukuthi abantu bakuthole kusiba nzima kakhulu ukuyangena ezikhundleni bengeniswa libandla, ngoba mhla uphoxane lalowo mkhokheli walelo bandla uyaxothwa kuleyo nkundla, singathi kumbe kusekhansilini kumbe kuphalamenti, usebenzela ibandla, umkhokheli webandla usebenzela abantu abakukhethayo. Ngibona ngani khonokho kungaba yimpumela, kungatshengisa ububi besekelo selizwe ngaleyo ndlela. Kuye kutshengisa ukuthi abantu abaningi abasuthiseki ngendlela yokuthi amabandla akhanya engalandeli ukufuna kwabantu, elandela ukufuna kwabakhokheli balawo mabandla.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Abesifazane abavela kumabandla achiyeneyo babuthene kobulawayo izolo betshengisa usekelo lukankosazana Thokozani Khuphe ekudonsalaneni amandla obukhokheli bebandla le-MDCT lomnumzana Nelson Chamisa. Abesifazane laba bathandazile bethula lamazwi okuqinisa uMakhuphe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu ubathabile Masuku ekhona le kobulawayo.
Omama laba bebethe gwaqa enkundleni yeZTTF lapho okuchumayele khona uBishop Trust Sinjoki. Abanye omama akade bekhona ngumongameli wePDP unkosikazi Lucia Mathibenga, olilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambwe Mushonga, olilunga ledale lePhalamende enkayi umnumzana Abednego Bebe, kanye labo mama abavela emabandleni ehlukeneyo. Oqoqela umhlangano unkosikazi Lorraine Ncube olilunga lebandla leMDCT uthi lomhlangano uwenze elenjongo yokuthi omama batshengisele ukusekela uMakhuphe ngenxa yokuthi omama bebethule bengazwakali ukuthi bathini ngokukhahlanyezwa kukaMakhuphe.
Mina ngiphoqwe ukubona omunye umama edubekile, ngabona ukuthi umama lo angabe khona yedwa, but sikhona silokhu esikhuluma emakhoneni ethu ukuthi into eyenzakala kuye ayinhle, but ngala ayikayizwi support yethu. So ngcono sibuye sinatheni itiye sijabule laye, besike sajayiva lokujayiva sikidothoko uzasa, ngoba ukuthi asizwe we wanted her to feel our support. Akuzwa ukuthi omama bayangizwa, omama bangikhudumeza la yazizokhudumekele, simupha amandla yokuthi gama yima isibindi.
Unkosikazi Priscilla Misia Irambwe Mushonga uthi bafuna ukucisha udaba lokuthi omama abasekelani, ethi kungamanga lokhu. Uthe omama bagwenxwa ngamadoda kugcina kukhanya engathi omama abazwani.
Sithe njengabomama sifuna ukuthi sicishe into lehlala ikhulunywa ukuthi omama abasapotani, omama kabancedisani. Sifuna ukuthi sithi khona siyakwazi ukuthi omama bayancedisana, ngoba nxa kusemfeni abantu esibabonayo behlezi abangalaliyo ngabo mama. Obaba babe benathutywala phandle baphume bayelala. Nxa kusemtshadweni abantu ababe bepheka benika abantu ukudla kuyabe kungabo mama. So into leyo ukuthi khona omama kabasapotani, it's not true. Omama bayasapotani, abantu abasigwenxayo ngamadoda.
Unkosikazi Mushonga ugcizelele wathi omama nxa sebesiya ekhethweni kumele batshengisele ngokungagqoki izambatho zangasese ukuze bazikhumbuze ukuthi bangabomama bengavoteli amadoda.
Impi yonke ile revolution akulampi eqalisayo ukuthi aliyenze enye into. Nxa thina esintwini uzondile ungumama,
egumeni lapha umuntu efuna ukulethela umkhwenyana ongamfuniyo uyanqunula yiko kutshengisa kwethu njengabomama sizanqunula ukuthi unqunula kwethu kuyabe kudifferent ngizona sisiyavota simile kuma-queue siyabe singagqokanga amaphenti ukuthi sizitshengisele thina njengabomama ukuthi sizondile and to show the world ukuthi these men have abused us and they've exposed us. But most importantly, we want to remind ourselves about humanhood. Ngoba kwesinskathi demon lingakungenela nxa uphakathi kwebalot ukhohle ukuthi ungumama ibalot liyani njengetoilet kuyabe kuvaliwe uyavula nje ungabona isandla sakho sesifuna ngaza ukuthi sifuna ukuvotela indoda ubuze uvula isigqoko sakho ukhangele ubone ha mina ngingumama uhambe uyevotela umama. So we are doing this, that is going to be our mark for this election. It is a pantless election.
Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthe ilanga leli beliqakathekile ngoba bebezomqinisa uMakhuphe njalo angachedeli emuva ethi njalo imbokodo engumama isithintiwe ngakho impi isiqalile.
Ilanga leli beliqakathekile besizomqinisa uMakhuphe ukuthi vele angachedeli emuva ngoba vele bafuna khona ukuthi yena abe esedela athi give up. So besizomkhuthaza okwesipili besizomtshengisa ukuthi hayi imbokodo lezana izihlala zikhulunywa ukuthi ungazithinta sezithintiwe sesikhona ukuzoba laye besisonke eqaliseni kohambo lolu olwe opposition lapha kwele Zimbabwe kodwa besingakhangelela ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube le violence engaka. So kusidanisele kakhulu.
Osekela uMakhuphe unkosikazi Patricia Chabalala uthe uyamsekela uMakhuphe laloba kutheni.
UMakhuphe ngumama, umama uvela kumthwakazi njalo uvele inkokheli ngokwakhulu ulobe ukhokhela egazini lakhe. So mina njengomama umama Machabalala ngiyamsekela noma kumnyama noma kubomvu noma kunjani ngiyamsekela ngizahlala futhi njalo ngisekela wonke umuntu omumama mhlaba wonke jikelele.
Unkosikazi Petronella Nyathi uthi usekela uMakhuphe ngoba elandela isisekelo sebandla le-MDC njalo engumama.
Okay, mina wokuqala umama uMakhuphe ngimsekela ukuthi akhitshwe ku-MTC ukhitshwe unconstitutional. So mina ongenza ngihambelayo ukuthi enihamba le constitution. We have been struggling besithwele nzima njengama-activist sisilwa lo mgabe sisithi kalandeli constitution. So nxa kathi singizalandela umuntu o-violate constitution ngitshiye lo olandela constitution, that means bengingayazi into ade ngiyenza olalo ngutshona ngigijima njayo. And enye into yikuthi umama uMakhuphe ngumuntu ongumama njengami. So nxa umuntu ongumama esenziwe njalo umuntu ongumfazi mina vele ngizakumalaye loba kungaba ngonjani. And enye into ukuthi nginanzelela ukuthi umkhiphe on ethnicity ukuthi hayi uMakhuphe ngumuntu wesindebeleni bambiza ngabo dissident bambiza ngokuthi kahambe kibe eMathebeleland as if Matebeleland ngelinye ilizwe.
Osekela uMakhuphe umnumzana Abednego Bebe uthi yena uyamsekela uMakhuphe ethi ilizwe leZimbabwe lisalele kakhulu emcabangweni.
Nxa umuntu ofundileyo ekhona eZimbabwe kufanele ukuthi sicabange njengabantu abahamba esikolo. Abantu abahamba esikolo kabakhangela ukuthi umuntu ongumama kumbe umuntu owesindebeleni kumbe owesishoneni kodwa bakhangela umuntu ukuthi uyenelisa yini kumbe usefike esibangeni sokuthi akwenze lokho yini okufanele akwenze.
Unkosikazi Thokozani Khuphe uthe uyabonga njalo uyajabula kakhulu ngenxa yabomama abatshengisele ukumsekela.
Ngithanda ukuthi ngibonge omama bonke ababuye bazathi gwaqa lapha bezokuma lami bathi kababeyangi kuzokuma lami ngingedwa babuye kuzokuma ngathi thina omama nokuthi udaba lolu lingabomama. So babuye ukuthi babuye sizochasana njengabomama ukuthi omunye umama uma ehlukuluza abanye omama babuye bathi hayi nxa uhlukuluza umama oyedwa uhlukuluza isizwe sonke. So ngizizwa ngijabule namhle ngalala ubuthongo ukuthi nginanzelele ukuthi omama beZimbabwe labo bakubona lokho okwenzakalayo labo bathi hayi lokho okwenzakalayo abavumelani lakho yikho bebuyile ukuthi bezothi hayi Makhuphe sibuyile namhlanje ukuthi sizokuba lawe sizobamba izandla lawe sizokhala lawe ngalokho akade ukuhamba kikho.
unkosikazi Khuphe kunye labalandeli bakhe baxotshwa ebandleni le-MDCT njalo khathesi uyakhankasa eluhlangothi olo-MDCT oluzimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kHz.
Abalimi bemaphandleni emazweni akuzwekazi le-Afrika ukugoqela leZimbabwe bakhuthazwa ukuba baguqule indlela abalima ngayo basebenzise inhlanyelo yomumbu ehambelana lesikhathi engamelanga lokuguquka ehambelana lokuguquka komkhathi i-climate change ukuze bathole isivuno saphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wesibanga saphezulu wengcwethi zokulima lokulungiswa kwenhlanyelo yomumbu emazweni awezwekazi le-Afrika owenzelwa e-Crystal Lodge eHarare uqoqwe ngabenhlanganiso ekhankasela ukusetshenziswa kwenhlanyelo uqobo eye-Maize and Wheat Improvement Center, CIMIT. Umhlonitshwa emhlanganweni lo ovele kugatsha lwezokulima uMnumzana Joseph Sikhosana oyingcwethi kwezokulima ulandisa ngokuqakatheka kwawo.
Kule sibungu esihluphayo okuthiwa yi-fall armyworm. Isibungu lesi siyakwazi ukuthi savela kwamanye amazwe kakhulu e-Latin America singene lapha e-Africa ngo-2016 sisukela e-Nairobi. And lesi sibungu sidla ikakhulu amabele, umumbu ikakhulu. Singaswela umumbu sesingene emabeleni.
Uqhubekethi bajonge njalo lokuphuma lamacebo lendlela ezingasetshenziswa ukusiza umlimi ezabelweni athole isivuno esingcono nxa ethe wasebenzisa lwehle udubo lwendlala elizweni.
Ngiyathemba abalimi liyakwazi ukuthi khathesi izulu kalisani njengenjwayelo esasiyazi. Liyana lihambe libe seliphenduka sekunguzamcolo khonapha sisavula. So abacubungeli sebebuyele enhlanyelo ezijeneyo eziphosa zihambelane lomkhathi and yizo esimele sizisebenzise. Lingangena emavinkilini lapha zikhona izinhlanyelo zakhona ezibhaliweyo ukuthi inhlanyelo ethize ngeka-region 5 endaweni ewomileyo njengemathebele South uthole enye futhi njalo inhlanyelo ukuthi inhlanyelo le iqondile endaweni ezilezulu eliningi. So yiko khona okengitsho ukuthi kuyaphathisa sibili kakhulu ngoba umkhathesi kiwo kathesi awusathembakali. So sokumele abalimi bahlale bekhangele njalo lilalele emarejweni ukuthi kuyavuka kunjani umkhathi uyavuminjani then iko khonapho zabona khona.
Enye yengcwethi ephatheke kwezokucubungula ngenhlanyelo enhlanganisweni yeSimit uDr Thokozile Ndlela ulandisa laye ngokuqakatheka kokusebenzisa inhlanyelo yomumbu ehambelana lesikhathi esesiphila kiso.
Siyabona ukuthi ukuchisa sokuchisa okwedlusileyo lezulu alisani njengoba kade lisina emuva ngale khathesi sikhangela ukuthi abalimi babe khangelela ukuthi nxa kufika uNovember laphana isikhathi abaqalisa ngaso ukulima kodwa kade sesifona ukuthi izulu lize liqalise ukuna ngabo January okusitshengisa ukuthi umkhathi usuguqukile lathi sokumele sithi nxa sicubungula inhlanyelo sibone ukuthi inhlanyelo lezi zihambelana lomkhathi. Sesibona njalo ukuthi sokulokunye okuyizivungwana okusokusiba khona ekade singakujayelanga okusokumele lathi sibone ukuthi siyathatha amacebo okuthi abalimi banelise ukuzuza inhlanyelo ezimelana lobunzima bonke lobo obezivungwana obokuchisa obokuswelakala kwezulu kumbe izulu elibuya ngesikhathi kwesinye isikhathi siyathola izulu elinengi ngesikhatshana esifitshane futhi nxa umumbu esimweni lesana osudinga khona kakhulu amanzi izulu selivalekile.
UNkosazana Ndlela uthi badinga indlela ezingasiza abalimi bezabelweni ikakhulu abalima umumbu emazweni awezwekazi le-Afrika.
Into enkulu engibona ukuthi izayenza ukuthi baguquke njengemizamo eyenziwa yi-CIMT njengoba echilo omunye umlimi ukuthatha lezi nhlanyelo ezivuyileyo ezintsha siye zitshengisa kuma-farmers kuma-demonstrations bazibonele bodwa inhlanyelo lezi ezintsha lelezi ade bevele behlezi bezilima. Ngaleyo ndlela sibona ngani kungaba lula ukuguqula ukucabanga kwabalimi abalimi babe lokhu bebuyele enhlanyelweni zabo zekadeni akade bevele bezazi.
Uthi kuningi usamele kwenziwe ukusiza umlimi ukuba aguquke kundlela abejwayele ukusebenza ngayo njengoba iningi lokhu lisabambelele kulokho elalikwenza endulo wona umumo womkhathi lo mhlabathi kuqhubeka kuguquka.
Khathesi sokulokunye okuthiyeneyo engangenelisi ukumelana lakho umlimi yena uyabe lokhu elima inhlanyelo avele ayilima kudala. So ukuthi size siguqule ukucabanga kwabalimi bona ngani yiyo into khathesi engani isasithwalisa nzima. Kuzadingakala ukuthi abalimi bafundiswe.
Unkosikazi Mary Sikirwayi ongumfelokazi oleminyaka engamathumi ayisikhombisa yokuzalwa ngomunye wabalimi abaphe ubufakazi ngenguquko esithe yaba khona selokhu waqala ukulandela imfundiso yengcwethi ze-CIMT. Lo mhlangano wensuku ezintathu ukhangelelwe ukubonisana kokungenziwa ukuthuthukisa isivuno sabalimi bemaphandleni ngemva kokusebenzisa inhlanyelo yomumbu ehambelana lomkhathi kwehlise udubo lwendlala emazweni awezwekazi le-Afrika aqhubeka ebheka. Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni wesibanga saphezulu wengcwethi. Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi lanxa umnumzana Martin Luther King wabulawa wachiyela ilizwe imbali enhle eyokuthula lokuxolelana. Umongameli Donald Trump ulandule ukuthi ilizwe lakhe eleChina asephakathi kwempi yokuthengiselana kulandela ukufakelwa imithelo yempahla efika kumabhiliyoni angamachumi amahlanu okwenziwe ngeleChina eliphindisele inyathelo elifanayo elathathwa ngeleAmerica. Sokwedlule inyanga ezine umongameli Emmerson Mnangagwa enxuse abeZimbabwe abasemazweni ukuthi bezomncedisa ukuthuthukisa ilizwe kodwa lalamhlanje lokhe kungakabonakali amaxuku abantu abasabela lokhu kunxuswa. UBenedict Nhlapo ukhuluma labo somabhizimusi beZimbabwe izifundiswa labantukazana abahlala kwele South Africa wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokungumpululu owazwakala ezitaladeni zonke zeJohannesburg mhla umongameli Mugabe esithi usetshiya isikhundla. Iningi lalimemezela lisithi ilizwe selikhulekile labo sebezabuyela ekhaya. Linjabulo yaphinda izwakala futhi ngesikhathi kungena umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni ikakhulu kuthatshelwa unxuso lwakhe lokuthi abasemazweni abaphenduke ekhaya. Kodwa ngemva kwezinyanga lolunxuso lwenziwe awukabonakali indwendwe zabantu bethwele imkungulo emakhanda besithi sebephindela emuva. Lobanje umongameli Mnangagwa waqala uhambo lwakhe kwamanye amazwe ngokungena eSouth Africa ezenxuso somabhizimusi beZimbabwe ukuthi beze ekhaya inhlanganiso ekhankasela kusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe ezimBusiness Link SA ithi osekusenzakala ngemva kwalolunxuso kuyadanisa. Umnumzana Marshall General Sankara nguye umgcini sihlalo walenhlanganiso kukanti laye ngusomabhizimusi omkhulu kwezemfundo ezokukhangisa kanye lezokuqeqesha abafuna ukungena kwezamabhizimusi. Ukuthi akula ngitsho lolulodwa uhlelo oselulungisiwe nguhulumende ukuxhasa izalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya ziyasungula izihlelo zamabhizimusi.
Le ngoma eculayo ahambe icula ethi iZimbabwe ivulekile for osomabhizimisi akatsho thina, usho osomabhizimisi abelungu abangaphandle, kanti thina sithi elizwe ukuze likwazi ukuphumelela kumele ukwazi ukuthi linxuse abantu balo.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Austin Moyo. Umoyo usungule iphephandaba elihlonitshwa kakhulu esabelweni seMpumalanga iKhanyisa Weekly Newspaper, kanti ke usezwavula le bhizimusi lezokudla elibizwa kwaShashe Restaurant. Umoyo uthi akekho usomabhizimusi ololwazi ngezomnotho ongafulathela iSouth Africa esiyasungula ibhizimusi eZimbabwe okakhathesi. Uthi ingozi ukuthi ufika ibhizimusi lakho liwe ugcine usudinga umsebenzi lawo ovele ungekho. Uthi futhi kusegcekeni ukuthi kazikho inhlelo zokusiza labo abangela amabhizimusi okuza ukuthi bengafika ekhaya bazithole sebelehlupho.
Kufanele uma uvele diaspora ufike eZimbabwe ube ngumuntu ozoba ngumqhashi, uqhashe abantu obathole eZimbabwe nabanye ubuye nabo ediaspora. So yikho nje saqala le nhlangano esibiza ukuthi i-Diaspora Care Forum, ukuthi abantu bakwazi ukufoma ama-cooperatives bazokwazi ukuthola i-funding.
Iningi labo somabhizimusi bathi bebekhangelele ukuthi ngemva kwenyanga ezine imali ibisitholakala emabhanga, ibhondi libe selisusiwe, uhulumende seqalile ukujezisa bonke abaguqisa ilizwe ngamadolo ngokusela. Kodwa konke lokhu bathi akulangitsho lesibonelo sokuthi kuzakwenzakala. UZulu Makhaza laye uthi ayikho into ekhuthazayo ukuthi babuyele ekhaya. Abaningi sekule minyaka behlala kwele South Africa bazala abantwana labo asebila abantwana bengakaze balugqobe eZimbabwe. Laba ke bathi kubuyela ekhaya kuyabe kuyisihluku ebantwaneni okuzafuze bayiqala impilo enzima kakhulu eZimbabwe. UNkosazana Ntando Moyo ngomunye wabo kati yena uselabantwana abathathu ababili babo owabathola evele seseGoli.
Akukho lula ukuthi abantwana sibongupakisha amabhegi sithi siyahamba ekhaya, ngoba abantwana basezikoleni bayafunda lapha. Ekhaya indawo yakho nifika idingwe, and ngapha sebesekide ekhaya asazi ukuthi uyafikela ngapha, ufika uqale ngaphi, and i-curriculum yakhona ichiyene lalapha. So yinto okumele abantu bazilungiselela ayikhona ukuthi baphongupakisha izikhwama ukuthi wasesibuyele ekhaya.
Baningi-ke abathi ngokufika kwele South Africa bafika bathola imisebenzi emihle kanti sebehlonitshwa kakhulu kuleli. Laba baguqela umnumzana Ben Magara okhokhela inkampani enkulu yezokwemba iPlatinum eLonmin, umnumzana Strive Masiwa owenkampani eConnect esemazweni ambalwa, umnumzana Tawana Kupe osengomunye wenkokheli ezaziwa ilizwe lonke eUniversity of Witwatersrand, labanye abaningi. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi iqiniso ukuthi okwamanje ngaphandle kokukhuluma ngomlomo asikabi khona isibonelo sokuthi uhulumende kamnumzana Mnangagwa uzayiguqula iZimbabwe ibuyele kulokho ebikho khona kwezomnotho, ezemfundo, ezokulima, ezemisebenzi kanye lokusebenza kwamabhizimusi ngendlela eqondileyo.
Abantu bakhangelele ukuthi ukhetho luzaba khona ngoJulayi kumbe ngoAugust kube lukhetho olukhululekileyo oluzokwenza ukuthi amazwe angaphandle lawa abuye ezofaka imali phakathi kuvuleke imisebenzi. Okwakhathesi amathuba omsebenzi kawekho. Nxa amathuba omsebenzi engavuleka bona bazimisele ukuthi babuyele.
Baningi-ke abathi ekhaya basuswa ngezomnotho ezilele ngogedla lezombusazwe ezingemukeli ukwehlukana kwemibono. Ngakho-ke lezi zinto ma zingalungiswanga kusasekude ukuphindela kwabo ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubekese sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuyaxokozela kubandla leZANU-PF amalunga efuna ukuncintisa kukhetho. Kwezinye izigaba besiba ngamakhulu amathathu befuna isikhundla esisodwa. Abesifazane abavela kumabandla atshiyeneyo babuthene koBulawayo besekela uNkosazana Thokozani Khuphe ekulweni kubandla le-MDCT befuna isikhundla sokuba ngumongameli webandla lomnumzana Nelson Chamisa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.